Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi uSeni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu, ngiyakholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukukhangela umbhalo ovela kuPaul ekhuthaza ibandla laseFilipi. KwabaseFilipi chapter ka 1 ngiqala kuverse ka 3 ngisiya kuverse ka 6. Uyaloba lapho uPaul uthi yena, ngiyambonga uNkulunkulu wami ekulikhumbuleni kwami konke. Langezikhathi zonke ekulikhulekeleni kwami konke ngikhuleka ngokuthokoza ngokuhlanganyelana lani evangelini kusukela esukwini lokuqala kuze kube kathesi. Ngilethemba yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelelisa kuze kube sosukwini luka Jesu Kristu. Ngifuna ukuba sicabange ukuthi ngesikhathi esiningi kuba lula ukuthi sifune ukuyekela, sifuna ukuthi sithi sesehlulekile ngenxa yokuthi nxa siphakathi komhlaba singena phakathi kwengxika eziningi, singena phakathi kwezikhathi zokuhlukuluzeka, kwezinye isikhathi singena phakathi kwesikhathi lapho okukhanya ngani into esiyenzayo isiyehlule. Abanye ngesikhathi esiningi ngiyangizwa abantu sebebuza ukuthi kambe uNkulunkulu yenu uyabe ngaphi nxa kusenzakala into enje, kumbe uNkulunkulu senjile wanishiya ngingedwa. Yimbuzo ebakhona empilweni ngenxa yokuthi siyabe sesihlangane lezinto ezimelana nokukholwa kwethu, lezinto ezimelana nokuthi sicine ingqondo yethu isithikaza isibona ngani uThixo kalandaba lathi. Ngakho-ke nxa kunjalo kuba lula kwezinye isikhathi ukuthi umuntu ethi asokwehlule ungcona ndihle ngiyekele. Ikanti lapho uPaul uyasikhuthaza uthi yena lo owaqalisa umsebenzi omuhle kini uza kuphelelisa kuze kube sosukwini lukaJesu Kristu. Kutsho ukuthi nxa sinanzelela thina khonokho sihlangana lezikhathi lapho esifuna ukuthi sekethise kumbe sidaso kwehlule, singacabanga lombhalo ukuthi lo owaqalisa umsebenzi uza kuphelelisa. Kutsho ukuthi linto oyenzayo, lumtshado ophakathi kwawo, lumsebenzi owenzayo owenkosi, lokho okwenzayo phakathi kwabantu, kumbe isikolo okiso osowasiqalisayo, kumbe ibhizimisi osowayiqalisayo, kumbe ngabantwana obakhulisayo owabaphiwa inkosi, kutsho ukuthi akumelanga ugcine wena usithi sokwehlule ngenxa yokuthi ukhona owaqalisa zonke lezo zinto. Umuntu oqalisa zonke lezo zinto nguye njalo ozaziphetha ngendlela enhle. UNkulunkulu usemsebenzini, uyasebenza phakathi kwempilo zethu. Singabe singamboni kodwa isandla sakhe siyasebenza. Yikho uPaul wathi elobela kwabaseFilipi wabakhuthaza ngakhonokho, ebatshela ukuthi nanzelelanini ukuthi kungabe liphakathi kwezikhathi ezinzima kodwa-ke lo owaqalisa umsebenzi uza kuwuphutshisa. Sonke isimo esingena kiso uNkulunkulu uzasiphelelisa, njalo usemsebenzini, uyasebenza elungisa ukuba yonke into isebenzele ebuhleni empilweni zethu. Kumele sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungumuntu oqedisa into yena ayiqalisayo. Akulanto eqaliswa uNkulunkulu ephelele emoyeni.
Akuyiphethe mfundisi.
Ngiyathandaza baba sithandazela abagulayo, abatshumayela ivangeli, abaphakathi kwemtshado. Nkulunkulu sesithandazela ukuba kuphutshiseke yonke into ezwa ngabantu abakho ezigabeni ezehlukeneyo, ezintweni ezehlukeneyo, ngegama likaJesu Kristu yena.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSeni Sibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.